VOA Ndebele.
Elingali buka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ka 10 kuNtulikazi 2019 igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamgcinisihlalo webandla le MDC mnumzana Job Sikhala uzamiswa emthethwandaba lamhlanje esetheswa icala lokutshotshozela ukugengula hulumende elilesigwebo esilukhuni kakhulu.
Kodwa lokhu kade sekukhulunywa ukuthi thina sikhanya sibe ibandla elizama ukuthi lilethe udlame lokudakela eZimbabwe sihluthuna umbuso ngenkani. Lokhu kade sikuphika, ngakho-ke asiqinisa ukuthi simlahlile ubaba Sikhala.
Umlilo olumathe esibhedlela seSt Luke's eLupane ngomvulo ebusuku utshabalalise impahla ebalisa imithi lemitshina ebiza imali edlula $250,000.
Sileyile ukuze nihodi yakhona yonke kolapha abantwana abancane laba labomama abazifeliye bafika bewuye khona bethole konke usizo oluningi.
Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho esixoxa lengcwethi ezombusazwe sizibuza ukuthi kwenziweni elizweni ukuze kube lenqubela phambili. Sixoxa lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo.
Into yokuqala sibili ekhona ngakuyavuma, angazi kuzaze kube wuphi umnyaka njengoba laba bejenisethu bayehluleka ukuphathilisa. Ngakuvuma sibili kuthinte uhulumende, sibone ukuthi abanye abazangena abalandelayo mhlawumbe lizweleli bangaliphatha njani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-MDC umnumzana Job Sikhala uzamiswa emthethwandaba lamhlanje esetheswa icala lokutshotshozela ukugenqulwa kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umnumzana Sikhala ubotshwe izolo phezu kamazwi awethule ngempelaviki ebhikita emhlanganweni awukuthi bazagenqula uMnangagwa embusweni ukhetho luka-2023 lungakafiki. Ukubotshwa kukaSikhala kwenza inani lasebebotshelwe icala elifanayo lonyaka lifike kumachumi amabili lanye. Isikhulumeli se-MDC umnumzana Fortune Daniel Molokele utshele uNtungameli Nkomo Studio 7 ukuthi ubuningi babantu asebebotshiwe bebotshelwa leli cala kuveza ukuthi uMnangagwa ungumbusi owehluleka ukubusa okwedlula uRobert Mugabe.
Inani leli liyamangalisa kakhulu ukuthi nomnyaka lokho kuqalile ngozibandlela sokulabantu abangamachumi amabili lanye asebebotshiwe. Kwakungayenzakali konke lokhu kusesengumbuso kamongameli Mugabe. Kutshengisela ukuthi uhulumende lowo kulokhu kwenzakale udlame lodlakela ngozibandlela ulokhu ethukile. Ngasavumela ukuthi lo nalowo olokukhonona anikeze ithuba lokuveza umbono wakhe ebantwini. Yikho ubaba uSikhala umhlonitshwa uSikhala ebotshiwe. Bayesaba.
Umsekeli wakho umnumzana Luke Tambo Rinyoka uthe ekhuluma phezu kwamazwi kaSikhala wathi yena uSikhala ubezikhulumela elilunga elizimeleyo ubengakhulumeli bandla. Okuyinto ecunule kakhulu abasekeli benu abanengi abathi selimlahlile uSikhala. Ungathini ngalokho?
Thina njengenkokheli ze-MDC siyavumelana ukuthi kumele sisebenze ndawonye ukuthi silethe inguquko eZimbabwe. Ngakho-ke silomhlangano ekupheleni kweviki lapho siyabe sihlala khona sivumelana ukuthi siyahamba njani ngohlelo lwethu lokuletha inguquko eZimbabwe. Lokho kwenzakele ngempelaviki besizama ukuthi siqonsele njengenhlanganiso ukuthi sina njenge-MDC siyabe simsekela u-vice chairman wethu ubaba uSikhala nomhlonitshwa uSikhala. Kodwa lokhu kade sekukhulunywa ukuthi thina sikhanya sibe ibandla elizama ukuthi lilethe udlame lodlakela eZimbabwe lihluthuna umbuso ngenkani. Lokhu kade sikuphika, ngakho-ke asiqinisa ukuthi simlahlile ubaba uSikhala. Lokhu esilayo umhlonitshwa lakusasa abantu abakhokheli labasekeli beqembu veteran disibavukele edale lekhothi besiyamsekela.
Phakathi kwenu njengenkokheli ungathi libona ngaso linye yini phezu kwalolu daba kumbe bakhona abalembono efanale abasekeli?
Sonke njengabakhokheli asamukeli umbuso kababomnankagwa ngoba siyakwazi ukuthi kwaba nokuqilibezelana kumphumela yokhetho yenyakenye. Ngakho-ke thina njenge-MDC besile Congress amaviki adluleyo savumelana ukuthi umbuso lo singathi ngesikhiwa asombuso o-legitimate ngoba siyakwazi ukuthi umongameli wethu ubaba uNelson Jamisa ngwanqoba kokhetho lwadlulayo enyakenye. Ngakho-ke njengabakhokheli be-MDC siyavumelana ukuthi uhulumende lo okhona aso uhulumende okazibuso mbu owavotwa nabantu abaningi lapha eZimbabwe siyakwazi ukuthi njengenhlanganiso kumele siphume le nhlelo zokuthi kube le nguquko eZimbabwe eqotho.
Alo-ke ngumnumzana Fortune Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 eseHarare. Umlilo olumathe esibhedlela seSt Luke's eLupane ngomvulo ebusuku utshabalalise impahla ebalisa imithi lemichina yokwelapha ebiza imali edlula $250,000. Isibhedlela lesi ngesesonto yeRoma. Umqondisi wesibhedlela lesi uDokotela Phugi Chimberengwa utshele intatheli zindaba ukuthi akukaziwa imbangela yomlilo lo kodwa akulamuntu olimeleyo. UChimberengwa uthi kulezindlu ezinhlanu phakathi kweziyisithupha ezichileyo kakhulu kwatsha imithi yokwelapha abantwana labadala abadinga uncedo olugoqelwa alwamaphilisi okuthundubeza ubukhali begciwane le-HIV awukwelamisa imuli lokunye okunenginengi. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lesakhamuzi sedaluka khonale eLupane umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Uthile yilo kuze nihodi yakhona yonke kodwa abantwana abancane laba labomama abazithwele bafika bewe khona bethole konke usizo olunengi labana bahlulwe izibeletho bahlelwa khona pha labomama nje i-health yonke egoqele kuze kuyefika emaphilizini ethu lawo okuvikela sinesineli i-family council onke amaphilizi lana okuvikela lawo.
Kodwa kuthiwa uhambe njani khona?
Ngani khona ngohlupho lonolukhona lwamagetsi lonozimbonekani lolubangela khona ukuthi la ukucima kwamagetsi ucima la uya kungasakwazi ukuthi ucitshile uma ucitshanga umlilo wakhona bantu uqhamuke ebusuku baswelekale ukuthi nganto abantu bonke babe betshayisile so watsha kwakuyona leyo indawo.
Baningi anganani abantu obona ngazani bazaziswela ukuthi baye ngaphi nxa khonokho?
Ngathi bonke abezempilo khonaphana ngoba ngiyakhanya i-OI encane yona le yabomama abazithelela abantwana abancane 0 to 5 years bonke bathole usizo kulona leyo indawo labomama bathole usizo hhayi labantwana abancane vele bayahlatshwa manje ekhinini konke izinto ezabe ziphelele ngomlilo wona lowo nxa abantu bekhuluma ngoba namhla vele kutshone ingane hhayi akuhambi kahle khonaphana esentu ngoba abantu bedinga ukuthi kathi kwenzakaleni.
Singathi wena ngokuzwa kwakho sisebenzi bona ngizana abantu bagcina besiya ngaphi ngasokunje?
Hayi bayadinga usizo lozoncedo ngoba iLupane njenge-district iza xa izakho okuncane izaza ukuleta ukuthi kuqhubeka ikilika naleyana i-FCS incediseka kodwa vele kakula lutho kuzabe usizo lukhona ngoba xa nsizwa abantu bathone bethumela lezithombe endaweni ezihlweneyo nesiwa sokuluhlupho lwabe seluqondane lematinoti wonke jikelele ngezempilo khonaphaa.
Singathi ngesimo somnotho weZimbabwe esingazani siphansi kumbe ngithi sibi ubona zani pho kuyalungiseka khonokho okwenzekale?
Ube asikwazi enkosini njona abantu bekhuluma njala niyakhuluma kuyazwakala indawo yonke siyakuzadingale kusizo olukhulu isandla sile singancedisa ukuthi kukhaveke into yonke naleya ngoba yankhani imithina yona leyana yokuncedisa umama okukhangela ikhensa yezibeletho kuze umhlelo lunuzu lwabantwana kuhlathwe emazethini imihlobo yonke kuthola kwaPaulu kuweyo kwabantwana kuze kufike esigabeni sokuthi laba abafaka amajadela nani kona phana iholi yona liyana yonke yiyo ethileyo singasabali ngapha ngoba kulokuyiholinyana okuncane ukuthi lakula abanye abangena ku-itinia abana amafayili abo abakhona phana but hhayi ngabe akufideka kukhona phana ebhizi kodwa yonke le yabantwana uhlelo lonke oluqondana labantwana abancane yilo lukuphelile labo mama.
Lo-ke ngumnumzana Morven Qhelisa Ngwenya, isakhamuzi sedaluka eLupane, ubexoxa ecingweni loGibbs Dube Studio 7 ekhona le eLupane. Ukuxhasa ibandla lezanu PF okwenziwa nguZulu ngomnyaka ka-2017 kuze kususwe owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kwaba isibonelo sokuthi ibandla leli aliphathiswa ngoba kusasa liyakuphosela phansi kwebhasi. Lokhu kube sobala ngomvulo lapho amalunga aleli bandla angena ezitaladeni kobulawayo esithi afuna ukutshengisela ngenxa yokuqonga kwentengo impahla ezitolo. UZulu uzibukelele nje okuliqukwana okuncane kwabasekeli bezana uPF abazulazule okwemizuzwana andubana ba umbuthano wabo wacitheka ukutshengisela sokufadalele. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu wesigaba semaNdebeleni ekunhlanganiso yebheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo, saqala ngombuza ukuthi kanti kungani uZulu wakobulawayo njengoba laye ehlaselwe ukuqonga kwentengo ezitolo engabambisananga indima labasekeli bebandla lezanu PF ngomvulo.
Okwenza abantu bakobulawayo bengaphatheki uzananzelela ukuthi kubizwa ngohulumende. Uhulumende engilethemba lokuthi ngeyokuthi control osomabhizimusi. So ungabona uhulumende esenguye osetraka etrakela osomabhizimusi kuthi yonke vele naye esehlulekile. So abantu bakobulawayo mbona ngazathi bayabondayi. Ngabe kuthiwa ngobuhlupho lolu ayisomabhizimusi angabe phazamisa. Kusukela kuhulumende abamabhizimusi bebesebereacta to ama-policies kahulumende angacacile. Ngoba uma kungathiwa thengisa ngebhondi elizavuka kusasa kungazakali ukuthini, akula surety ukuthi likhona okwesikhathi esinganani. So abantu bamabhizinisi laba masebesenza intengo benza intengo lezana ezizakwenza ukuthi kusasa bekwanisa ukuyathenga imali enkambo omnyama behoda ngaphandle kwelizwe ngoba izinto zonke lezi ngazinjani kazenziwa ngabantu. So uhulumende wezanu angeke aqile abantu bezimbabwe njengakwenza ngo-2017 esithi abantu bezimbabwe bayikhiphe umgazi ubona bezama ukulungisa into yabo yezanu.
Manje nxa kuyukuthi sokutshengisela abanye abantu abangaso bezanu, ubona abezanu bengakela ukungenela labo batshengisele, libona ungani kuyakutshengisani lokho?
Abantu bezanu samntwana banjengethelevishini, akula muntu wezanu ongasukuma atshengiselele kungasiyo zanu emthumileyo ukuthi katshengisele. Ngakukhonona bengakhononi, besole bengasoli, kodwa ezilongi ezi ababaphethele bengathongi ukuthi kathesi sukumanini abasoze babasukuma.
Alo-ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu wesigaba semaNdebeleni ekunhlanganiso yebheju likaZulu ubexoxa ke le Studio 7 ecingweni ekhona le kobulawayo. Okwakathesi asikhangeleni inhloko zendaba ezivela kumaphephandaba. Iphephandaba le-Times Live Live elakwele South Africa yilo-ke elithiwa njalo i-Sunday Times lithi umthethwandaba usowethule amasamanisi okubotshwa kukaBabes wodumo lesithandwa sakhe uMampintsha ngemva kokungayi emthethwandaba kudaba lokulwa kwababili laba. Iphephandaba le-Herald lithi izisebenzi zikahulumende seziqale ukuthola imali yama-allowance njalo ezinye lazo ezizahola kumalanga alandelayo zizathola iholo elithe xaxa ngenxa yokwengezelelwa kwama-allowance lawo. Okwamanje ke sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu. Ngamazwi ke eliwathumele kithi nge WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Liyenelisa lani ukusithumela ke imilayezelo yenu, sifake emoyeni njengakathesi esikwenzayo.
Okokuqala, mbingelela abasakazi bethu abe-Studio 7, mbingelele labalaleli bonke nje abakamthwakazi. Mina igama nguStanley Kabadela Ncube, ngizalwa eNgondo laphana esigabeni seLupane. Mina into vele kahle kahle engiyishoyo nge-government yethu le, into kumele benze first ngokukhuphula izinto, kumele bona beqale ukwehlisa ifuel, amafutha. Bala into kumele beyenze leyo andubana bethi abantu behlise izinto emashopu. Abantu bazoyehlisa njani bona kuqala izinto emashopu bona ipetroli beyakayiyehlisa? So nje ngathi badlala ngabantu lapho befuna ukubabambezela ngento engasebenzi. Baqale behlisa amafutha, amafutha iyakhuphula yonke lento le. So kuningi kuzabe kuzolandela, otherwise kungaba ngcono kakhulu kulokho. Kumele beqale bona behlisa amafutha, beyeke lokho abakukhuluma, lokho okungazwakaliyo lokho bebambezela abantu ngento enganamsebenzi. Ngiyabonga.
Mina ngombono wami bengithi mina uhulumende akahlale phansi ekhaya alungise izinto zasekhaya kuqala before aphumela phandle esiyanxusa amanye amazwe ngendaba zamabhizinisi. Ngoba kusiza ukuthi uphumele phandle ushiye abantwana bekhala ekhaya ungubaba. Kumele ubone ukuthi abantwana mawuhamba basele kahle. So lokho abakwenzayo bona bazenzela bona kwesabo isikhwama, abacabangeli uzulu. Okanti ukuba yinkosi uyinkosi ngabantu. Manje ma uzicabangela wena ungacabangela abantu, lokho kwenza ukuthi abantu bahlale inhliziyo zabo zobuhlungu njalo bekhala ngaso sonke isikhathi. Okanti kumele bona njengoba uhulumeni bahlale phansi balungise indaba yaseZimbabwe kuqala nomphakathi, ukuze uma ephuma esiyaphande esiyafuna esiyanxusa amabhizinisi ekwazi ukuthi ekhaya lakhe zonke izinto zimi kakuhle. Khona manje abantu bayakhala, sikhuluma manje koBulawayo kunamanzi, akunagesi. Kodwa yena uyasuka ayenxusa amanye amazwe ukuthi babuye bazovula amabhizinisi. Iyapha amabhizinisi abazowavula kungenagesi into yokuqala. Labo bantu lamabhizinisi abazowavula azobesebenzisani, imitshini yabo izobesebenzisani kungenagesi, bazosebenzisani kungenamanzi elizweni. So ngezinye indlela kumele kuqale kulungise indaba yamanzi, kulungise indaba yogesi esekhaya yena. Aqala alungise lezo zinto before ezophumela ngaphandle eqala ukunxusa abantu bakwamanye amazwe.
Lo mqeqeshi weqembu le Highlander le nguqu, yebo singathaba ukungena kwakhe, but as long as a government yakithi iphuwa akunanto angayenza naye. As long as i government iweak kanje akunanto angayenza, akakhona ukuyikwanisa naye, uzakwehluleka futhi njengalo amkhuphileyo. Highlander neDynamo sinanzelela ukuthi sekungamaqembu enguqu awelize. Ma elize liphuwa kanje akukho lapho eziya kuya khona, unless and if elize lisiba kahle lapho ezaqhubeka khona nala mathimu edlala kahle. Yiwo umbono wami engiwubona. As long as elize linje, hayi ambona ukusiyana. And at the end wona la mathimu mavuma azegcina relegate. And ungabona kuphuma Highlander neDimbare, hayi Zimbabwe kusenabhola. Hayi umongameli yebo uyahamba singakuthini, but ekuhambeni kwakhe since waqalayo, hayi mina kamboni impumela eyohambo lwakhe. Ukuhamba kwakhe akusizi lutho, kuyafana nje nokuthi ngakahambanga. Angazi ukuthi yena la ahleli khona ucabanga ukuthi kwenziwe kanjani. Njengoba engumongameli welizwe abantu babhekele kuye, izinto zisenzakala kanje. Kwesinye isikhathi umgabe ubengcono kakhulu, Mugabe was far much better than him. Umasi qathanisa. Umgabe ngesikhathi sakhe isinkwa less than dollar. And besisiza sibhabhule amabiscuit phezulu. Hayi lokhu sisikubona namhlanje, i-cooking oil bekuyi-top tier, i-Coca-Cola bekuyi-top tier emashopu, i-Fanta bekuyi-top tier emashopu. Namhlanje ungena e-town uzuyophuma ungena e-Shoprite shop uzuyophutha ngale kungela Coke shop. Uma kusizakala njalo engumongameli welizwe uthi senzele. Kufana lo baba egumeni unezingane zakhe, izingane zikhala ngokudla, kodwa yena elapha ahamba khona noma kweyakhe i-bedroom ubonakala esidle sisuthi abantwana bakhe belamba. Nguye-ke lo, ngitsho le nja ezela abantwana bayo andubana wena esuthe kumele ibone ukuthi ingane zazidlile pho yena ngonjani. Hhayi bakwethu abake besizweni shu.
Lawo-ke bekungamazwi abalaleli be-Studio 7 abathumele kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Namhlanje-ke kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona le ngcwethi kwezombusazwe, sizibuza ukuthi kwenziweni elizweni ukuze kube le ngqubela phambili. Sixoxa lo mnumzana Maduma, Bekezela Maduma Fuzwane.
Ipolitiki zelizwe yizo ezingaphathi kuhle i-ikonomi yelizwe, ilizwe leli bese ligcina lisifa. Kodwa lona ilizwe lile notho yonke engayenza ukuthi siziphilele kuhle njengabantu beZimbabwe ngendlela esasiphila ngayo. For ukuthi lokhu ngesikhathi ilizwe liphethwe ngamabhunu, yonke into yayihamba ngoba amakhiwa noma isincindezelo, kodwa ukuphatha i-ikhonomi babekwazi. Abethu sisuke sakhululeka, kodwa sikhululeke sinjalo kabakwazi ukuphatha i-ikhonomi. So I think ukuthi ilizwe lethu lilunge, into yokuqala okumele iyenziwe yikutshintsha i-mindset yama-politicians ethu, or else ukubatshintsha bonke completely nxa kuvuma, ngoba i-administration ye-ikhonomi ingani yabehlule. Ngayo ilizwe lethu i-ikhonomi yethu ihamba kuhle, ngalokuthi kubusa bani okuningi lokhu vele ngakasilandaba lakho, but indlela ababusa ngayo yesithwalisa nzima, yenza ukuthi sicine sidubeka ngendlela esidubeka ngayo. Bayatshontsha, bale-corruption, banamanga. So yikho lapha i-ikhonomi yelizwe efa khona, sokudubeka thina sonke esingalani le ndlela abaphatha ngayo ilizwe naleli.
Manje-ke kwenziweni Fuzwayo?
Into yokuqala sibili ekhona ngakuyavuma, angazi kuzaze kube wuphi umnyaka, njengoba laba betshengise ukuthi bayehluleka ukuphatha ilizwe. Nxa kuvuma sibili kutshintshe uhulumende, sibone ukuthi abanye abazangena abalandelayo kambe ilizwe leli bangaliphatha njani, ngoba sabona amakhiwa eliphethe kuhle kakhulu. Noma sasizidubekela kodwa ilizwe ngokwalo i-ikhonomi izinto zazihlamba, konke kwaku-right. Ufice obaba bethu behola ama-$60 besifake emabhodini singu-5 yonke into ihamba. Khathesi sinje sehle kufaka yena umntwana oyedwa ebhodini yosizile day school, siyanilayinela ama-fuelo, all those things. Sethu abantu abaphetheyo kuyabe kuhlula ukuphatha ilizwe. There's nothing wrong ngelizwe. So nxa kuvuma abantu beZimbabwe akeke ukucabangisisa, ke sizameni abanye sibone ukuthi laba abangazanya kambe bona bangaphatha njani ilizwe, ngoba kade sakusela okunye esingakwenzi. Kade belokhu bephindaphinda kulokhu kuthiwa engxenye engxenye, but ayi awukhanye ukuthi kusuka ngaphi kuya nga.
Sesike saxoxa labanye basitshela ukubana bona bacabangela ukuthi labo abezombusazwe abahluphanayo umongameli Emmerson Mnangagwa lo mnumzana Nelson Chamisa bengahlala phansi bakhumisane umlotha, singabona umnotho uvuselelwa. Kungako liqiniso yini khona?
Hayi mina ngisakuthembi lokho, I'm sorry to say it, yila ngisakuthembi. Kade kwakhulunyiswana, kabe wakhulumisana loNkomo kakutshintshanga, uMgabe wakhulumisana loTsvangirai kakutshintshanga. Lakhona okukhulumisana kukhona ngombono wami akula lutholo uzatshintsha, ngoba into okukhulunyiswana ngayo kakukhulunyiswana nge-ikhonomi, kukhulunyiswana ngokubusa, bakhulumisana ngamandla abo kuze kufike isikhathi sokuthi kuyathi ngcono sishiye mina ngithathe 2 years lawe 2 years. Andabona ukuthi indaba yangkhona ayikho kwi-economy yelizwe. Isekuthini bona abantu bafuna ukubusa njalo. And ukukhulumisana kwangkhona nje akho lokho kuproposwayo. Kuwesi ngokuthi correct kunomunye ozifaka at a position engcono kulo yomunye. Kuyakhulumisana ukuthi wena. And vele lokukhulumisana bayafanisela ukuthi bazakhulumisana. But akukhanya bala ma steps abawenzayo bonke ukuthi sibonise ngeqiniso qiniso ukuthi bazimisele ukukhulumisana. Ikwenza nje grand standing yesikhiwa. Usizo lathi nami ngiyafuna ukukhuluma lo mnyathi ngiyafuna ukukhuluma sokule waneni sokule more than a year kuloku thwala nami ngiyafuna kwehlulana ngabe lokukhulumisana ngabakhulumisana but kuzancedana kuyatshintshana ngoba ngaze ukukhulumisana bengahlangana phakathi laphakathi akula nto ezaphuma into efunakalayo ukuthi kutshintshwe nxa kungutshamisa ongenayo angene kuwuye sibekwazi ukuthi sesile nto entsha uthamisa angene laphana ukuthi ilizwe ezimele yedwa kwezethu angasale solo omunye ngoba ngaze behlangane omunye uzasale lokhu esolo omunye futhi omunye ethi yimi engayenza ukuthi akuvele kutshintshe nxa kutshintshwe.
Kuyini okungenziwa kathesi simelele ukhetho oluzayo?
Nxa bezimisele bekhuluma iqiniso ngalokho abakukhulumayo abantu abasiphetheyo ukuthi bona ilizwe leli balithanda and balifisela ukuthi into zihambe kuhle. Abaphetheyo kathesi kabavume ukuthi no madoda sesiyehlulekile. Basitephe down. Sifake i-transitional authority eyabantu abangalani zepolitiki. Abazasuka ebantwini baphathe ilizwe leli for iminyaka yena le eseleyo silungiselela ama-elections. Bevuse i-economy silabantu abaningi. Big brains elizweni ezingavusa ilizwe leli bangene baphathe size siyefika lesi sikhathi se-election sesibona ilizwe selivukile selimile sesibakhetha sesibanika le direction madoda nxa lingena injongo yelizwe imi so kubuswa this way ngakhangele i-America akulandaba lakubomazwe khona ngayo i-America akwekhona labo UK kuyaziwa ukuthi ipolicy yelizwe injani longenayo uhamba ngayo hayi uzabuye ze-experimenta yezokwakha yezokwakha so singafaka i-transitional authority eza-prescribe ukuthi ilizwe liphathwe njani livuswe njani nxa sebezengena bepolitiki sesibagayida-ke thina ukuthi no madoda kuhanjwa this way boza kwehluleka siyatshintsha amanye amazwe kuyatshintsha khona ngapho lamazwe athuthukileyo ke kube ngama-republican ke kube ngabanye ke kube ngobani ke kube ngabanye ngoba baye kuyehlulekile okucatshangelwa ngabantu thina siloke sidonsa ngabantu abafana naye ambona ukuthi siyakuya nga
Alo ke ngumnumzana bekezela madumafuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe besixoxa la ke kuhlelo lwethu lapho esihlaziya khona udaba lweZimbabwe sibuza ke ingcwethi ubana kanti vele kungenziwani ukuthi kube lenqubela phambili lilalele ke kusasa kwelinye ihlandla lengxoxwethu
mathe sondela ntokazi ungisabi ntombente izikele ngaphelela sondela ngikukhumba khumbe kancane ungisabeli ikhatshana angikathathi ukubobotheka kwakho ungenza ngikhothakhothe umlomo obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami izikele ngaphelela kuphaphatheka yami inhliziyo nxa ngikubona ngizwe ngathi le ngxenye yami inye omuntu liyaphaphatheka sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami ngiqome ngikukhombise kunanje bempilo ungangiqoma ngiyasiphela nyumbana lesiyasihlahla esilapha ngiwenjele umfula ogwembe ugcwele ngingene kweyakho inhliziyo nawe uthole uthande umqotho ngiqome ngizinganje ngiqonde
ngalikhwa okancube esidubela uhlelo lwethu ngemvuma yakhe emnandi akungiqome ye silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye lingakhohlwa olunye uhlelo ntambama ngo-past 7